sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Kanjani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 sangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi sizabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu ama-detectives e-CID homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho okukhulunywa nguhulumende vele akusanze kusebenza, akula asebenzi okuzayincedisa, akula economy okuzayincedisa, akula izisebenzi okuzayincediseka.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mthethwa, ilunga lebandla le-MDCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Beth Nikonqube utshele intatheli zendaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshethi lezingqamu lamahloka, okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube eloBhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala eloBhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu ama-detectives e-CID homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshezi lezingqamu. Kuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamaphoyisa sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi weloBhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga. Uma sebebanjiwe ababulali siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwayo bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uzibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhabe kungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zibhalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi empilo yabantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonye leyakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzamute isizwe lesi eZimbabwe asinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminista okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufanele ukuthi kuqhubeke nge-multi-currency kuzafaka ukukhetha kube le-special instrument. Akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo esikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economy isi-dollarizile akusetshenziswe i-dollar le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyaphega i-price yakhe afake nge-US dollar but nayisetshenziswa ngaba ngebhondi useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho osubesibalalo so-ke lokho akusuze kuncede muntu ohulumende asuze kumncede ngoba uhulumende ofana nangalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zabo zinaraya kuma-toll gate babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-headmaster behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo esibakwe ngasincedisi lutho. Well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi weZimbabwe kade vele sebefaka imali leyo kade bethatha ama-price abafaka ngedwale maybe ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwale melika nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kuphela ungabhadala ikhuzi but ikhona nakhona ashiyeleni kahulumente i-300 and something bond per US dollar iyabile ane i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzalo so asuze kusincedise vele impendulo kokuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izimdola wayifaka eceleni waba leqiniso ukuthi abantu bangene kuli idwale melika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le yidola yeZimbabwe ngenxa yebuya singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu athese ibhizinisi kumele ongabuye le mali abethu azoyi-investa eZimbabwe ngesizathu esigcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo economy ongekwayitha sengela security phakathi. So ngokunjalo siyazixoxela thina abantu ababo ezoyingisa lapha eZimbabwe. So ilihlobo esibangathi isifati kwalo ukuthi bona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu Mthuli lo hulumende wezantiyof indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela. Basekunyameni sibidla ubaphumputhi kodwa kuhlubeke ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe.
Ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka?
Izisebenzi kahulumeni njebe zethilo lezo zisebenzi ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqiniso elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuna ukuthi isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisiso uzananzela isikhathi esikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethenga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha intatha ngelesa sikhumela ngoba yitholakala bazakuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 pounds. Mingu say utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 uye $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabe isintshile. So sama ukuthi ngisuthi lokho okhulunywa ngohulumende vele kusenze kusebenze akula sibisenze uzayincedisa akula economy ukuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo ngoba umthelo wesikhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabanceda ekuthengayo imali ezakuthuthukisa iy'muli zabo imali ezansila izwe liye phambili okuqakathekileyo
lezi sebenze bese zihola ngedola leMelika yini?
Yikho vele sibukhangeleleyo ukuthi isebenze ngoba kathesi angazi azinike nale imali ukuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwase kulo msindo futhi olikhalala ukusebenza imali yani yabe isihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadwa kwaze wafuka ku-2018 akula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ikhona kwana lingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yale Melika usound bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa yisebenza ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona khulumene ngo-2018 usinike idwa le Melika soze sikhulume lawo sizivilele emuli zethu so yikho kufanele kwenza kahle.
Hello ke ngumnomzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa, ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZumu. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasmanda.
Zulu kwandaba sikhala labakomthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abesizwe Coalition for Change, ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama-1990s echallenger i-one party state esebenza lo baba uTekere lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili yikho namhlanje libona ukuthi iZimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba yi-one ifuna kuba yi-multi party state. Sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kuyi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke. Kalale ngokuthula, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Nangu ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba le Chronicle lilo Herald lilo daba lokuthi indlu yedale le parlamente eyakhiwa ngele China edolobheni le Mount Upton duzane le Harare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aqutshelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lokhuluma ngo-KK? Cha, hayi zani nje khohlwane bani. Noma bethini, 42 years it's more than enough. Kube sikhuluma nge-5 years or 3 years. 42, omunye umuntu abantu abaningi sebaze bazalwa, abanye baze bashona, bashiya lokhu kugcwele udodi nalosi ubona uzayo. Udodi nje lo, sifuna ushintsho olukhulu. Thina ke siwumphakathi, sifuna kutshintsha izinto, abantu bahlonishwe, isiko libuye ebantwini, impilo iqhubeke ibe normali, kungabi nabantu abantu ngcono kulabanye abantu. Kanti kabantu igazi liyafana libomvu, alikho igazi elinemali, alikho igazi elingalamali. Likhoke singabantu sonke, bayeke ukusibandlulula, sikhathele yibo, khathele nje. Baletha ukuxabana, baletha unzondano nombuso wabomubi ogcwele ukubandlula, okuyinto embi embi ehamba nosatana. Abaphume izalwayo, sikhathele yoshem out.
Ziyelele kubasakazi bonke ezimathini singaphandle basibathengele lonto. Angathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7. Linjani basakazi bonke elisakazi lindaba zezimbabwe? Hayi, silibambe njalo. Namhlanje ngizothanda ukuphawula ngendaba kamnangagwa leyo thi abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni, badimoni likaligiyona kumele bekhulekiswe. Umnangagwa nguyo ledimoni elifuna ukukhulekiswa ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugu rawundi. Ukutshengisela ukuthi kasifuni sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe, kasafuni futhi ukuthi sifuni. Kahle kahle ufunani kahle emandebeleni mnangagwa? Kahle kahle into oyifunayo yini? Ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani, sesilahlekelwa amasiko ethu ngenxa kamnangagwa? Kahle kahle umnangagwa ufunani emandebeleni ngoba wasivula igugu rawundi sawubona. Sesiphuma kahle ukuthi hayi, njengoba kwehlile ukuthi siphile sonke madoda, sesizimela sodwa nilizimele lodwa. Now sengosilandelelayo sifuna ukusixovaxova futhi, kodwa kwamanje hayi, igugu rawundi yesibidayeke yethu lapho sibilula amanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke othi kugurawundi ulamanga. Mhlaba umbhekile amazwe amaningi sekhululekile manje, akulani gurawundi uzayiyenza umnangagwa. Phambili ngomthwakazi, asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu. Khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yangahla gidisa lapho kwaphela lapho. Thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu, asifuni Zimbabwe hlukile thina kule zapho. Thina sifuna umthwakazi eZimbabwe vilangeke silihluphe eZimbabwe namashonane lethu, angeke silihluphe thina. Sizifunele ematebuleleni yethu kuphela, sizibuse silungise amasiko yethu semoshakele, semoshweni nabantu bemashonale. Ngiyabonga Studio 7, angithanda ukuba muti.
Sanibonani ku-Studio 7, basakazi bethu nonke ngobuningi benu, nabalaleli be-Studio 7. Engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezapho ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba, kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle, ngoba ma iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhone ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo, uNkomo wathengisa abantu bakhe, isizwe sakhe wasithengisa kuZanu. Uthema esithengisile kuZanu, yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina, izaphu yayindala kunezanu, wayisungula izanu, izaphu lapho ingabonanga ubungozi bezana yahle yazama ukuyinqanda izana ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini kumanje izana ivele isiyingozi ku any political party engaba khona kuze eZimbabwe kungenxa kankomo kazanga lungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe ongakho ukuthi vini nabo chamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kankomo kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezana i-tribalism yezana ayilungise before the elections.
Ngithanda ukulibingelela msakazo wethu lapho lisakazela indaba ezikhangele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngxe kulento indaba emfisa ukuthi sike sihluzele lapha siyinanzelele ngoba since sikhangelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF. I've been seeing this. What they're doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies and it aren't laba bantu abalama companies bengakhatcha abantu. So abantu abaqhatchile lapho is either wena nxa uqhatshe kuleyo company is either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C. What did they do basebe sithi njengoba wena usebenza khona apho sokuyi first matter ke manje ukuthi uvotele bona. What they did sebethole ama numbers ezithupha zabantu bathola namabizo abantu. So indaba enjalo kahle kahle ihenglwa nje ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathela ichoice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavote. It's unfair.
Hey livuka kanjani ku studio 7 kunelami igama ngu Adolf Shaba. Hey nyaka ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngamapolitical leader ukubulala abanye abantu. Ntembe bayibona le nto yenzeke enyathini ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane ney'nkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoyisi eyodwa ephuma endleleni. Kodwa ngile themba abantu bayabona and ntemba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election. Laba abajale ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu hhayi ntemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa iy'mpilo zabo ukuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamashumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilithumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
bayangihleka bayangihleka mina athi bonangi umzangela bayangizonda 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 mina ngoba mina ngingumzangela mama
Duduza
sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka lamo majayivana isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngisikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela amapholisa kwabulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube webandla le Citizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.